ቪኦኤ እንደበለ
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ku Studio 7 ngumvulo mhlaka 11 inkwenkwezi 2020 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebefunyanwele legciwane lecoronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine 4,200,957.
Ukuthi baye e-court bekuyinto enhle sibuthi labantu balethwe before the courts ukubana ema-courts ngale bezwe ukuthi vele wahamba njani. Kodwa sisiya laphana e-court sadiscover ukubana kukhona okungayenziwanga kuhle kuma-investigations.
Amagqwetha abesifazane abamangalele amapholisa ngodaba lokubahlukuluza alile ukubana athoniswe ngesiphangiphangi. Esithi kumele udaba lolu luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa ekhanya izama ukuluvalavala.
Akula zitshengiselo esezitholakele eziveza ukubana ugqoka imaski kungalimaza umzimba. Lesikunanzelela ukuthi amamaski lawa kawakho comfortable ukubana ukuwagqoka ilanga lonke. Nxa usendlini yakho akula sidingeko sokuthi ube ugqoke imaski.
Ingcwethu kwezempilakahle zithi ngamanga ukuthi ukusetshenziswa kwama face mask kwesikhathi eside kungaba yingozi empilweni yomuntu kumbe kubangela umkhuhlane ngokungaphefumuli kuhle owe-hypoxia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyanwe lilegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Leli nani likhuphulwe ngowesilisa otholakale elaleligciwane eJegudu ngemva kokuthunyelwa kwabahlolayo ngabemsebenzini wakhe ngoba echisa umzimba. Lo muntu akalambali yokuke wethekelela kwezinye indawo kumbe ukubaduzane lomuntu ongabe elalo. Asebehloliwe ukubana baleligciwane lobahatshi eZimbabwe lokhe laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili 21,536 kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,200,957. Kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 284,150. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane bayedlula isigidi lengxenye 1,502,595. Emazweni awezwekazi le-Africa sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lantathu 63,325. Asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,290 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amabili lanye 21,821. Izakhamizi zeMandebele zikhala ezimathonsi ngokuqansa kwentengo yempahla ezitolo osekudale ukuba abantu baphile nzima phansi kwe-COVID-19 lockdown. Njalo labezitolo akabalandeli iziqondiso zomsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho eyayikhona ngombimbitho ngoba isikanise ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqansileyo yehliswe. Kodwa abanini bizimusi kabasinanzanga lesi siqondiso, intengo yempahla ihle yakhuphuka ngamandla. Unkosikazi Jane Mlalazi wakobulawayo ukhala ngobunzima osobudalwe yilesi simo.
Intengo emashopu ikhuphukile okumangalisayo, kambe khonoku kusisa ngapi? Singenza njani kuza sifikisa ngapi lezimuli? asilayo imali kuvaliwe emsebenzini kuphilwa njani
isakhamuzi sakobulawayo uNtando Ndlovu uthi uma bengabulawanga yiCorona bazabulawa yindlala
hey hayi izinto sibili zikhwelile okubi lonyaka singxa singabulawanga yiCorona sizabulawa indlala straight uyakwazi ukuthi ubona ku team lapha nantheni ngifika dongela ivile umuntu obinto zikhwelile oshukela oflower havela kusathengeka ivile
isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo uthi kunenye okubangela ubunzima ababhekane labo
kulama market forces asuka athatha indawo ngesikhathi lapho uhulumende ebamba ngamandla ama businessmen ukuthi behlise intengo yempahla zabo ezikhona lapha emashop so siya sabela abantu ukuthi i-business world phela kasiyo uhulumende uhulumende uzimele yedwa abantu be-business abaqhuba abathengisayo abathengisi lapha ezitolo benza santando benza lokhu bakufunayo ngakho ke engikutshoyo ukuthi nxa uhulumende engabamba ngamandla ama-businessmen ukuthi behlise intengo kwesabela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bangayenza lokhu kuthiwa i-close down bese bevala ama-shops abo bangavala ama-shops abantu abasuka bathwala ubunzima kakhulu ukuthiwa khona lapho kulwa khona indlovu utshani buyephuka buyachitheka buyadilika
isakhamuzi semathebheleleni south umnumzana Ndodana Moyo uthi indlala yiyo esiyingozi ukwedlula i-COVID-19
kuzaqhamuka imikhuhlane ezabangelwa yindlala abantu bazakufa abaningi bebulawa yindlala kunokuthi babulawe ngumkhuhlane eZimbabwe sekuyingozi indlala okwedlula i-COVID-19 ngoba abantu belamba
umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalunyelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi intengo yempahla kumele uhulumende bakhulumisane labamabhizimusi
indaba yentengo yezinto ezidolo kayisonto ongathwala i-AK uthwale i-button stick ukuthi kazehle izinto ngokuba zilabanikazi lezo zinto kumele ukhulumisane labo licebisane libonisane benze ngendlela eyabe iphume ekuxoxisaneni yayiveliza kwehluleka indlela ubaba umuhade akulanda ngakhona ngoba wakulanda nge-machine gun kanti indaba yokuhlalelwa phansi igqoqiswana abantu bavumelane lokho kungasebenzela isizwe
ngenyanga edlule umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ongumgcini sihlalo njalo we-interministerial task force on COVID-19 wethule isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimikhona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka kodwa akula ngitsho lo yedwa usomabhizimusi osethe walandela lesi siqondiso umnumzana Mohadi ubengaphenduli ucingo lwakhe ngesikhathi sihlolisisa ukuba nyathela bani asebelithethe ngokulandelwa kwesiqondiso sokwehliswa kwentengo yempahla ezitolo ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave
Inani labantu abathi bahlukuluzwa ngamapolisa ngendlela ezijiyeneyo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe libikwa liqansa kulandela ukubotshwa kwamapolisa ayisithupha ngolwesihlanu esetheswa icala lokutshaya abesifazane bakubulawayo ababili abathi unkosazana nokuthula Mpofu lontombi Zodwa Mpofu. Amapolisa la abemele amiswe phambi komthetho ndaba ngomgqibelo kodwa amagqwetha abomamangala akwalile lokho esithi kumele udaba lolu luphenywe kabanzi kuqala andubana basiwe emthethwandaba ngoba amapolisa ekhanya izama ukuluvalavala umamangala ngumuntu lomna wakhe njalo behlala elokishini le-Country Park kobulawayo bathi batshaywe kakubi ngamapolisa amabili abekhuluma ulimi lwesiTshona besithi bephula umthetho wokuhlala ngekhaya njalo esithi bayazenzisa ngoba bengamaNdebele. Imifanekiso yamanxeba abo ephuma inkundleni zokuxhumana ebulenjini iyethusa. Amapholisa la abotshwe ngemva kokungenela kwekomishini kahulumende ebona ngokukhumisena umlutha eye-National Peace and Reconciliation Commission. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lentathe lezindaba eyiyo eyaqala ukusakaza udaba lokutshaywa kwabomampofu lolu umnumzana Zenzele Ndebele yena olwela njalo amalungelo oluntu.
Ludaba oludanisa kakhulu lolu ukuthi amapholisa amele ukuthi ebevikela abantu yiwo atshaya abantu ngoba omama labana batshaywa kabuhlungu kakhulu. Kimi kungikhumbuza ngesikhathi se-ground ngoba ngesikhathi se-ground yikho owawuthola abantu betshaywe kabuhlungu kangakana kungalalapho abangayabika khona. But sesikubona again ngo-2020 abantu betshaywa beyalelwa ukuya reporter beyalelwa ukuthi beyedinga uncedo emtholampilo. So kuyadanisa ukuthi ngo-2020 ungaba le mpholisa ongumfana omncane obviously abafana abangamapolisa labangabantu abazana wabo 88 kumbe 90 or even ngama 2000 ozachaya umuntu ngo esithi ngoba lindebele akula reason ukuthi bachayelwane ngoba usizo waqala wachaya wacela indlela yokudlula amapolisa ayegcwele emgwaqweni wathi ngicela ukudlula umpolisa ke waphenduka wamshaya wabulala ifoni yakhe wasebuyela njalo sesithi hayi but umpolisa lapha nje unja wabulala ifoni yami ke lapho ukuchaya kwabo lo sisi wakhona ukuthi bazenzisa vele amandebele azenzisa ukuthi mahle, you know, all those kind of things. So mbona ngani it's very unfortunate ukuthi singabe siloku sithola amapolisa akhuluma nge-tribalism akhuluma ukuthi wena ulishona wena ulindebele ebe sechaya umuntu ngoba lindebele ngoba vele amandebele alenkani. Mbona nxa ipolice force yona nxa ingakukhanyelisisi khonoko nxa abona amakhulu bamapolisa bengayilungisisi indaba leyi izahlupha ngokuya kwesikhathi.
Vangaki abanye asebeze phambili baxhumana lawe?
Ye, bakhona abantu sebebaningi sibi namhlanje ukufonele phose abantu abangabe bane ababili abase-Country Park omunye semagwegwe I think ababili labo basemagwegwe bekhala ngokuthi batshaywa kakhulu ngamapolisa omunye watshaywa la esiyazidingela isinkwa kungela nto ayenzileyo omunye watshaywa ngoba kuthiwa kala maski wasesithi hayi maskini layo kodwa sesikhwameni walaliswa phansi watshaywa omunye umama watshaywa engumdlezane eleviki ebelethile watshaywa walimala wahamba emapoliseni ukuthi ecela incwadi ukuthi ehambe ethola esibhedlela njengoba kwakuyi-lockdown amapholisa ayala ukumnika leyo ncwadi. Ngethemba baningi abantu abatshaya ngamapholisa kodwa bayisaba ukuthi bebuye bezokhuluma. Yikho nje ngikhuthaza wonke umuntu ongaba watshaya lipholisa ukuthi geze phambili eripota icala lakhona sililandelele sibone ukuthi liyaphelela ngaphi.
Umnumzana Zenzele Ndebele intathele zindaba njalo ulwela amalungelo oluntu. Untungameli uphinde waxhuma elinye lamagqitha abo mampofu umnumzana Zibusiso Ncube yena othi kabasoze bavumele ukuvalavala athi kuzanywa ngamapholisa kulolu daba.
Khumbula kubana i-complaint le bayenze kubomhla ka-17 April but ukuze uzofike namhlanje laba bantu ababatshaya la mapholisa abatshayayo bebeke bengakathi be brought to book kuze kwathatha ukubana ungena ukazenzele uNdebele ubana a-expose uhluku olunganani olwenziwa ngamapholisa la. Yikho ke basebesithi bazabahambisa e-court bona babahambisa e-court kuyisabatha ke kanje uvele ubone ukuthi kanti baze bahamisa e-court kuyisabatha kanje sokujahweni kanti ukuthi baye e-court bekuyinto enhle siluthi labantu balethwe before the courts ukubana ema-courts ngale bezwe ukuthi vele kwahamba njani. Kodwa sifike laphana e-court sadiscover ukubana kukhona okungayenziwa ngakuhle kuma-investigations. Sadiscover ukubana ama-investigations, in fact, nxa singathi kulama-investigations mhlawumbe sebe singawufakanga kuhle. Ukuze kuphume kuhle, akulama-investigations ayenziweyo. Laba bobabili omampofu bathaywa ilanga libalele abathanga ebusuku bathanga ngamapholisa amabili ababaziyo kodwa laphana kudocket bese kulabantu abangu 6 amapholisa angu 6 number 1 number 2 ungananzelela la mapholisa engu 6 enjalo ayenzanga into okuthiwa yi ID parade ukubana be line se bonke base bavakhetha khona kyana kebe kuyenzwe ukubana i case ibe weak nxa sisiya e court ayisina
sona sithi akuyo ecourt kodwa ungayiwa ecourt just as a formality ngoba singahamba ecourt as a formality kungenzeka ukubana icase yabo mampofu icine isilahlwa inkundla ngokubana inga investigatewa ngakuhle so sicele ukubana no lawa amapolisa a investigateayo ahambe ayilungisisa idocket ngoba thina siu expectayo ngama accused persons amabili
selikhangelele ukuthi lungene nini emthethwandaba loludaba
sizabuyela ekhoti nxa la ama investigations yenziwe kwaba le thorough job that is done by the police as is expected of them so sizalandelisa lamapolisa with the hope ukubana ama investigations are going to be done thoroughly ngoba ugijima ayisikho ukufika sifuna ukuthi kube lento ecacayo ehamba emthethwandaba
umnumzana Zibusiso Ncube ngelinye lamagqwetha amela abesifazane ababili bakubulawayo abathi batshaywa ngamapolisa abalimala kakhulu Ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Pho Nyathi kodwa uNyathi utshele iphephandaba leThe Chronicle ukubana baya kusola ukuhlukuluzwa kwababili laba. Uthe njalo amapholisa aphatheke kulesi sehlakalo azajeziswa ngumthethwandaba kanye lohlangothi lwamapholisa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo. Ngenxa yodubo le-coronavirus, asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ngamanga ukuthi ukusetshenziswa kwama-face mask okwesikhathi eside kungaba yingozi empilweni yomuntu. Kumbe ukubangela umkhuhlane wokungaphefumuli kuhle owe-hypoxia ngenxa yokusilela komoya we-oxygen. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yengozi engabangelwa yikugqoka ama-mask ebisabalaliswa enkundleni yokuxhumana ezebulenjini ezinjenge-WhatsApp ibisichiye abaningi sebethethibele bengazi ukuthi benze njani selokhu uhulumende wabekayo umthetho wokuba umuntu wonke agqoke leyo maski lapho engena emphakathini. Ingcwethi zezempilakahle zithi kayikho inhlolisiso esithe yenziwa ukuveza lingozi ekhulunywa ngayo kumkhuhlane owe-hypoxia. Enye yalingcwethi uDr. Gary Shaba ugcizelela lokhu.
Lokhu kungamanga akula zitshengiselo esezitholakele eziveza ukubana ugqoka imaski kunganjani kungalimaza umzimba. Esikunanzelelayo ukuthi amamaski lawa kawakho ngingathi comfortable ukubana ukuwagqoka ilanga lonke. Ngokunjalo sandise ukukhuthaza ukuthi nxa usendlini yakho akula sidingeko sokuthi ube ugqoke imask.
Okumqoka uDr. Shaba uthi umuntu angazivikela ekuthelelweni i-coronavirus ngokuvala umlomo lemakhaleni.
Kuyakhuthazwa ukuthi nxa ungenelisi ukuthi uthenge amamask kuhle ukubana uyenze eyakho usebenzisa iqhiye. Nxa ungasebenzisanga iqhiye sungayenza nezigqoko ezindala. Xa kuyikuthi ufuna ukuthenga amamaski alohlonzo olukhulu bawathi wona ngama N95 alandelayo bawathi ngama surgical mask. Ama N95 mahle kakhulu kodwa inkuthazo ekade khona ngeyokuthi abantu kabangasebenzisi amamaski adurayo kabawachiyele odokotela labomongikazi.
Unkosikazi Abigail Muphambi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution uthi lanxa sebekuzwisisa okwamamask udubo yokuthi asi bo bonke abanganelisa ukuwathenga.
Eyodwa lapha kobulawayo imask iranger from 15 bond to 25 bond. Singananzelela emulini at average we have 5 to 6 people. Bonke labo kuya kufuze babe nama mask considering kathesi ukuthi informal sector that many people depend on kathesi kayisasebenzi. Kusuka kube into enzima sibili ukuthi abantu bakhwanise ukuthi batholela ama mask kumbe the standard standard yaba maski unalawo.
Umpambi uthi kwakumele uhulumende atholise uzulu lawo mamaski kanye lemfundiso eyenelayo ukwenqabela ukusabalala kwemibiko yamanga.
Sikhuthaza ukuthi uhulumende akwanise ukuthi anikeze abantu lawo mamaski because ayisiwo bonke abakwanise ukuthi tinga umbe ukuthola lawo mamask.
Kwasekelwa isikhulumeli kumanyana wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Marvelous Khumalo.
Omunye uthatha imask ayigqoke for the whole week lokhu kakusoze uhambelane kumbe kuncedise noma uyabe ibamba ngezandla ingcola izacina vele isingasebenzi imask yona leyo. So yikho thina esithi uhulumende afuze anikeze abantu ama mask.
Ukhumalo uthi kungumthwalo kwahulumende ukutholisa uzulu imfundiso eyanelayo phezu kokusetshenziswa kwamamask.
Uhulumende sethatha ama responsibilities lama roles akhe ewajikela kuma private players ukuthi itesting, tracing lokunye konke okwakufuzwe kuyenzwe nguhulumende senikeza khonoko kuma private players. So kasiboni thina lokhu kuhambelana yiloko okuthiwo yisisekelo sombuso welizwe ukuthi khona lokho okokubona ukuthi indaba ze public health zime kahle yini yile role kumbe iresponsibility kahulumende yona leyo.
Umnumzana Nkosi yabo Sibanda oligqwetha yena ukhuthaza uzulu ukuba alandele ukuthiwa nguhulumende labempila kahle.
Uma singakhangela ngelihlo elibanzi sizakunanzelela ukuba isijezo lesi siza kwenza abantu jikelele ukuba babekwazi ukuqatha kwe-face mask. Njalo siza kwenza umuntu yena yedwa azigqokele i-face mask. Njalo futhi i-face mask bathi iyavikela ukumemetheka kumkhuhlane lo we-COVID-19.
Sebebaningi asebebotshiwe ngenxa yokungagqoki ama-face mask lapho bengena emphakathini. Uhulumende uthe eyekethisa iziqondiso ze-lockdown ukubeke sobala ukuba umuntu ulakho ugqoka yiloba yiwuphi umhlobo we-face mask ethengwayo kumbe azilungisela yona ingxe egqokile ukuzivikela yena lalabo abaseduze kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Okwamanje kesizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona khona ngalezi zikhathi umhlaba ulwisana lokusabalala kwe-coronavirus.
Linjani kumthwakazi omuhle bona ngapho Studio 7. Ibizo lami nguCosmas Ncube, ngokuzalwa ngiselo kwaGwelu eJongola kwesikaNgudla, ngokusebenza South Africa eGoli, indawo esihlala kuyo kuseyuveli. Izinto esihlangabezana nazo ezinzima eyuveli ngezabantu abakithi ekhaya abangakhoniyo ukuthi bakwazi ukuzisiza njengasethunjini ngenxa yokumiswa imisebenzi ngale lockdown esihlasele umhlaba. Ikakhulu esimeni sokudla nesimeni samarenti, abanye kwezinye indawo abanandaba nokuthi isimo esinjani. Umuntu abeyifuna irenti yakhe kunjalo kuphelele. Abantu sebehluphekile kule ndawo esibuyele. Sibe sicela ukuthi ma kungafinyelela lizwe lezikhalo zethu, ma kungaba khona indlela yokuthi bakithi kusizwe. Abantu sebehluphekile endawo esihlala kuyo, abanamaphepha, kunzima ukuthi bayithole ukudla.
Ngiyanibingelela kuStudio 7. Igama lami nguDumezweni awonkiwane ophuma esigabeni selwaGwelo. Ngokuhlala ngihlala eJohannesburg, South Africa. Into ebonakala lapha ukuthi isifo lesi i-corona le ikhona. Kuyathestwa kwenzakala yonke into kodwa ke abafinyeleli indawo zonke. Njalo wazi kubana lohulumene walapha wakhipha amasotsha ngobuningi bawo. Asiwaboni masihamba sezwa nje saphela ngokuzwa kodwa siwaboni kusho ukuthi sizwa kakhulu ukuthi akhona ezindaweni lezi okunama-South African kuphela. Ngathi nje lezi ndawo ngathi kuqubene naqubana kunama-foreign hhayi abanandaba nakho. Mangithi ngiyabheka futhi abantu bayalamba.
bayalamba kakhulu laba basekhaya eZimbabwe awu ngoba ungena amaphepha noma abanama passport abazitholi lezi mali ze-UIF abazitholi ngoba bangama foreigner so kungene ukuhlukanisa mpela ngokuthi ubuyaphi akuphiwa lutho usho ukuthi ungavele ufe nje ufe uhambekini usungcwatshiwe yikhona nje ibona abantu abaningi bevolontiya ukubuyela hayi isimo siba sibi kakhulu ebantwini abangasima South African sokuba affecta nalaba abasebenzayo ngoba sokuthiwa ikhampani mazi izovula kumele bebone ukuthi 8 out of 10 ngama-local. Okokugcina nginombuzo ukuthi into eyenzakala ekhaya eZimbabwe ukuthi umuntu uyasuka eSouth Africa e-quarantine baphinde futhi bayamquaranta eZimbabwe kungaba kuse lokubuntu yini obenziwa nguhulumende beZimbabwe.
Mina ngingundi weni ngiphuma edinga endaweni yelusulu esigabeni se-BMC. Into esikhala kiyo thina esigabeni sethu ngamanzi kakhulu. Asilamanzi enkomo. Siyazama ngendlela zonke kuhulumende kodwa asikwanisi ukuncediseka. Even izibhorane lapho thina esikhona endaweni yaseguswini okuthiwa kusemagwadini. Akula vele sona isibhorane sithwala nzima. Amanzi esiwanathayo ngamanzi avulekilele emthombo lesikebhaye emakhaya. Engayakhelwanga so silengozi ukuthi singathola umkhuhlane kwesinye isikhathi kodwa esikudingayo ukuthi sincediswe nxa singatholakala uncedo sixaswe ukuze ukuthi sikwanise ukugejola isibhorane ukuze sikwanise ukunatha lathi amanzi ahlambulukileyo kanye lenkomo zethu ngoba kunzima sibili sithwala nzima okunye okumali sayivele emgwaqo yethu esilayo oquma emakurubusi uthi athuthele e-BMC usiye lusulu ufile lo mgwaqo wethu sesazame ukucela kwabo DTF kwabo councilor akuzwakali ukuthi singenza njani so sicela uncedo kubana bakithi sisizakale kuyilani ndawo.
Labo-ke ngabanye babalaleli bakaStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona. Kwezemidlalo, abenhlanganiso elwela amalungelo abadlali eye-Footballers Union of Zimbabwe bakhuthaza amaqembu omdlalo wenguqu ukubana aqhubekele phambili ebhadala abadlali ngesikhathi umsebenzi wezemidlalo umisiwe ngalesi sikhathi sokulwisa nale COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe uThomas Sweso uthi kabakatholi izikhalazo ezivela kubadlali bekhonona ngokuthi kabakaholi njalo bayakuthakazelela lokho ngoba abadlali balobelana izivumelwano zomsebenzi lamaqembu.
Sithanda ukubonga ama-clubs wonke eZimbabwe ukuthi bayalandela umthetho wama-contracts asayiniweyo ngama-players lama-clubs. Ama-players bala ama-program abayenzayo abathole from i-club. Kusho ukuthi ama-players bayasebenza, they are entitled to their salaries. So ngithanda ukubabonga because emsebenzini asikatholi any query, any problems from ama-players ukuthi asitolanga imali zethu. Sithanda ukubabonga kakhulu. Sile themba ukuthi i-game izoqhubeka phambili as soon as possible.
Usweswa nginobhala jikelele wenhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe yona emela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Imidlalo yenguqu kusigaba se-Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMbimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kodwa sekukhangelelwe ukuba imidlalo izaze iqale ngenyanga kaNcwabakazi emazweni aphetsheya kanye laselizweni lase-South Africa. Amanye amaqembu avumelane abadlali labaqeqeqeji ukuba iholo ligavunwe njengoba lamankampani aphathisa amaqembu ngosekelo lwemali lawo ebhekane lenkinga yokungenzi imali ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kule mibiko ethi iqembu le-Highlanders lalo liphakathi kwenkulumo lomqeqeqeji walo uMagarisen licela uba lingamuphi lonke iholo lakhe ngoba labo abaphathisa iqembu ngokumholisa lapho bebhekane lenkinga ezidalwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iqembu le-Highlanders ngelinye lamaqembu bagoqela ele-Cape United kanye lele-Black Rhinos abesekelwa ngemali inkampani ye-NetOne yona ebikwa isithe ayiyenelisi ukuqhubekela phambili ifaka imali kulawa maqembu. Emazweni isiqalile imizamo yokuqhubekela phambili ngomdlalo wenguqu njalo kwele-Germany kule nhlelo ezokuba imidlalo iqhubekele phambili ngempela viki elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo Joseph Njanji.
singakagqibi uhlelo lothu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine 4,200,957. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.